Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mpandula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council usungulwe lamuhla edolobheni leGeneva eSwitzerland.
I-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana.
Izikolo ziyavula kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belibhekise ezikolo zabo njalo kubikwa bebhadaliswa ngemali yama US dollars ukugada amabhasi lam.
Uvuyisi akula mtoli kumaluhola eneli US dollars isose sebilinti yakhona kumaboarding schools like today bebe kanda nge receipt elifuna ama US dollars awongelalo le receipt amtana kahambe esikolo.
Inkampani yeStarlink isisungule umsebenzi eZimbabwe njalo ingcwethi zithi lokhu kuzaletha intuthuko ekakhulu emaphandleni futhi kwehlise imbadalo yobulembo be-internet elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council uqalile namuhla edolobheni leGeneva kwele-Switzerland. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Volker Turk ekhuthaza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi balondoloze amalungelo kazulu. Inkuthazo le iza ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esolwa ngabanengi besithi uhlukuluza uZulu mahlayana ngokubopha abalela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Jenson Timba amanengi alokhe evalelwe ngemva kwenyanga ezimbili ebotshiwe esethuswa icala lokwenza umhlangano engela mvumo yamapholisa. Abanye bababotshiwe bakhulule ngeviki ephelileyo. I-United Nations Human Rights Council ngokwayo isike yakusola ukubotshwa kukaThimba labanye bakhe njalo yakhuthaza uhulumende ukuthi abakhulule. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi legqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
I-57 session ye-United Nations Human Rights Council ayisiyathakazelela ukuthi isiqalisile eGeneva. Into nje esibongayo ngoba i-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana izama ukuthi ivikele izinto ezingayenziwa ngohulumende ezokubopha abantu, kungcindezela abantu, ilingele zabantu. So nxa isiba khona kunje sabe sikhumbuzana and also isikhathi sokuthi babe khuluma nje ama hotspots akhona emhlabeni jikelele. Ngiyabona nje kathe sibabe babamba indaba zabo Sudan, labo Naima, labo Nicaragua ngale, labo Burundi, labo Afghanistan. Ngiyabona iZimbabwe lapha ikhanya bayibambanga nje but in a nutshell babe khulumisana bezuza la ama reports ukuthi kwenzakalani kuma hotspots anjalo. I-session esithakazelelayo kakhulu nje ama human rights ukuthi sicebisane sibonisane lokukhumbuzana lokutshela ohulumende ukuthi they need to protect ama rights abantu.
EZimbabwe siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi amalungelo kahlonitshwa. Ungathini ngokwenzakalayo elizweni nxa sikhangela umbiko ophume namhla ku-United Nations?
I just hope ukuthi khona uhulumende laye uthumezele ama-dignitaries 57 session le human rights because labo kumele behambe bezizwele ukwenza ukuthi belungise indlu yabo njengohulumende ye ukubotshwa kwabantu 78 abondele uJohnson Timba lamanye ama human rights activist towards iSADC kuye kwasibamba kakhulu i-statement ekhuluma United Nations le vele sibe maqondana lakhonoko ukuthi abantu abamelanga behlukumezwe sesibonile abanye abaningi bakhona sebekhichiwe after iSADC but again into nje esimele sikhulumisane especially eZimbabwe kukhanya ngani vele ngemva kwenketho eyaphumayo into nje azingani zimazonzo okwenzakala after indaba zama recalls and so on and ukumelela iSADC ukuthi abantu bebethembele kuSADC ukuthi engxenye izabuya le outcome engani ngcono so khonoko nje kuphongukwenza ukuthi imbiza yethu ingani iyaxwatha kuyabhoyila ekhaya la into esingabona ngani iUnited Nations kumbe bona labo bangazama ukuncedisa iproblem siyayibona ekhona but ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulumiswane into nje enganceda even lohulumende ngokwakhe ukuthi angabe lokhu evalela abantu because uyabe levala ukuthi angxenye abantu bangademonstrator and so on and so forth so khonoko kuqakathekile ukuthi walithi sibona iproblem ekhona ekhaya egqumeni kufuze kuhlale phansi kukhulumiswane ngendaba ezinjengazina lezo ezizama ukuthi uZulu angene estradin a protester so we hope uhulumende is hearing all this and they are able to rectify those things
umnumzana pardon tafumane iligqwetha ubexoxa ecinweni lonto ngameli inkomo owe studio 7 ewele bilitani sehlekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana ziyambi ziyambi onguye ovame ukumela uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo kodwa uhlezi ekulandula ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo umthethandaba ophakemeyo oweHigh Court lamuhla ukhulule ngemali yesibambiso ebail abahlali beGokwe abayisiyangalombili ababotshiwe ababebotshiwe besetheswa icala lokuphatheka ekutshengiseleni besola umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besithi kwakungafanelanga ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC izikolo ziyavulwa kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunde emabhoarding belubhekise ezikolo zabo njalo abanye abazali bekhonona ngokuthi bekubhadalwa ngedola leMelika imali yokugada amabhasi la lokhu kwenzakala iningi labazali likhala ngokudula kwembadalo yama-school fees loko kusebenzisa ezikolo ogoqela amayunifomu njalo lababalisi bekhala ngeholo eliphansi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga we-studio 7 uxoxa lo mabhalane kwenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thabani Ndlovu
ngiyahlupha yizi izimali ze-school fees ngenxa yokuthi izimali ze-school fees kufunakala ama-US dollar and akula muntu ohola i-US dollar kwaye kuziindawo kumele kungene umntana egadi ibhasi nge-receipt le-US dollar of which akula muntu oluholayo leli-US dollar yiso sebili into yakhona kuma-boarding schools like today bebegada nge-receipt elifuna ama-US dollar ukuthi beze begadi ibhasi yesikolo awungelalo le receipt umntwana akahambe esikolo
imbadalo yama-school fees ke nalokhu kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadala
uhulumende vele uthi abantwana bengaxotshwa even bengabhadala i-school fees but ama-headmaster bayabaxotsha abantwana even khonapha local bayaxotshwa abantwana we've had cases of abantwana bexotshwa esikolo abantwana ubone sebeloiter around etown
bejisqotshiwe
liyake libe lo umhlangano ukuthi licubungule lolu daba lokuthi kungaba lesombululo yini
sasibela ukhona sizaba lawo njalo futhi umhlangano lapho siza khulumisana khona lawo sinze isikolo sandi kuvulo sizabona kuyahamba njani kathezi ngoba uhulumende vele lokho esithi isikolo abantu bengaqotshwa esikolo so siukhangele ngelihle libanzi ukuthi sibone ukuthi akula mntana ozaqotshwa esikolo akula mntana oza yalisa ukungena eklasini ngenxa yokuthi abhadalanga
kulo daba lwababalisi labo bayakhonona bathi holo labo liphansi bengakhalala umsebenzi
vele iqiniso affect education system ngenxa yokuthi ababalisi as long they are not motivated asoze befundise ukuthi abantwana bethu abantwana bazahlala befeyile esikolweni ngenxa yokuthi ababalisi they are not putting 100% effort ngenxa yokuthi iholo lawo alihambelani le simo se-economic situation ekhona elizweni akuhambelani sibili ngenxa ungayikhangela sibi pay ka-teacher ubusubona ukuthi u-teacher kumele aprovideni but kodwa uyabe motivated ngani ukuthi afundise abantwana kuhle that's why ayiqine sekuba lama-extra lessons manje lama-extra lessons zehulumende sengenele kuma-extra lessons sesithi imali ibhadalwe kuye kuma-extra lessons instead ukuthi ngaye kuyakhangela ukuthi why kusiba lama-extra lessons why abazali lama-teacher befuna ukwenza ama-extra lessons i-cause yakhona yinto kumele ikhangele besides ukuthi kukhangele ukuthi abantu bebhadale imali yama-extra lessons
Lo ngumnumzana Thabani Ndlovu umabhalane kwenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inkampani yakwele Melika esebenzisa isatellite ukwethulela abantu amagagasi e-internet e-Starlink isiqalile ukusebenza eZimbabwe. Inkampani le ilemichina elentengo ezichiyeneyo njalo uzulu yenelisa ukuthenga imichina ebiza amadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu yakwele Melika $350 abe esebhadala i-$50 ngenyanga. Abantu bayenelisa njalo ukuthenga ebiza amadola kwele Melika angamakhulu amabili $200 abe esebhadala i-$30 ngenyanga. Ababhadala imali le bathola i-intanethi engapheliyo okwenyanga. Umahluko okhona phakathi kwemali lezi yisiqubu sokuxhumana ngamagagasi la. Ingcwethi zithi ukusebenza kwe-Starlink eZimbabwe kuzaletha intuthuko ikakhulu emaphandleni njalo kwehlise imbadalo ye-intanethi elizweni. EleZimbabwe liphakathi kwamazwe alitshumi lane ase-Afrika asesebenzisa i-Starlink. Amazwe asanda kuqala ukusebenzisa i-Starlink agoqela eleBotswana, South Sudan leSierra Leone. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kukazulu kusetshenziswa amagagasi e-intanethi e-Wozatel Communications umnumzana Robert Ndlovu.
I-Starlink isebenza nendlela yokuthi idishi liyana ekhona efanana nalezi dishi abantu abalazo ezama-DSTV o-OpenV ezibheka esibhakabhakeni. So i-Starlink yayinjalo kodwa yona ishekhe khona kulezi dishi izokuthengi layo iyakhumba esibhakabhakeni. Ukuze i-Starlink isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyiphanyeka khona ukuphahleni ekhaya emayini echurchi esikoli ibone isibhakabhaka sinjani esiyiblue ngokuyamayeka kulandaba ngoba ama-satellite eqhuma kuwo zanabhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi oniyakufuthelela i-Starlink yakho wayebothela phezu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho kumbe kweguma lakho kwesikolo sakho kuthola i-intanethi yakho.
Ye lokhu kuzaphathisa njani uzulu ukuqalisa ukusebenza imitshina enje?
Kathesi ngizasebenzisa izikolo kakhulu ezinye izampu ngoba kuyaba le-monitoring. It means all rural schools are now have a position of online. Kwathi kusebenzisa izikolo ezingangeni online zekuyukuthi ama-networks ama-mobile operators ngakakhazi ilelia iyakwazi ukuthuka kumbe yakuthi i-radio service ayisizi kuleyo ndawo but i-Starlink ayisebenzisi i-terrestrial technology. So abantu kubenefitha kwabo yokuthi akusakhathalekile ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-internet yangkhona i-unlimited ayiphendi elamaphakethi ukuthi iyakhepha ukuthi $10 kungaba. So i-benefit eyinhle kakhulu izinto kakhulu emakhaya masiyazi ungayifaka wena kumbe ngiyifake mina indlozi ngiyakho ukuqhuba amakhelwane lami up to 20 yabona into engishoyo. So it means if all communities ngale khanje akuthana leyi-10 ngoba ingane iyadika linto bebe yi-10 so kusho ukuthi ayi-10 isitana into ebeyisebenza phela i-Wi-Fi hotspot i-unlimited ngela sho ze-protect clouded ngoba awulanto ethweni ku-Wi-Fi anti ngokusebenza ezi-communication tools.
Nxa sikhangela intengo yemitshina e-Starlink le ayisoze ivimbe na abanye ukuthi bengenelisa ukuthi bayithenge
uyakwazi ayibhaleli bantu actually bavuleka amophi ngoba uyakwazi uku-accessa i-Wi-Fi edizi njalo ama-network operators ase ngokuyangasikhathi intengo izayehla ngoba sebene-competition.
Mnumzana Robert Ndlovu umqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet e-Wozatel Communications ubesecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Selokhe eleZimbabwe letheswa izijeziso zomnotho ngamazwe aphetheya selikhangele emazweni afana leRussia ukuvuselela ezokulima lokutshalwa kwemali elizweni. Kodwa ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kulakho kungaphumeleli ngenxa yokuba indlela zokulima zaseRussia azihambelani lezeZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe selithole umvundiso wefertilizer kwele Russia ofika amathani azinkulungwane ezingamashumi amabili lantathu 23,000 metric tons ukuncediseka kwezokulima. Ekuqaleni kwawona lowo umnyaka, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethekelela ele Russia lapho athakazelela khona indlela zokulima zalelo lizwe. Wathembisa ukuba eleZimbabwe lizafunda kulokho okwenziwa yiRussia. Imbiko etholwe iStudio 7 kayizenge iveze imali eleZimbabwe eselinikwe yiRussia kwezokulima. Kodwa uhambo lukamnumzana Chiwenga ndawonye nemvunduzo eyaphiwa ilizwe ngeleRussia ngobunye bobufakazi obuveza umsebenzi owenziwa yileyo lizwe ukuncedisa kwezokulima selokhu iZimbabwe yethesa izijeziso zomnotho. Ingcwethi kwezokulima zithi kunzima ukuba eleZimbabwe lithole okubambekayo kwezokulima kwele Russia ngoba amazwe lawa elomkhathi ohlukileyo. Phezu kwalokho ingcwethi zithi ele Russia lifuna ukuzitholela okwembiwa kwele Zimbabwe. Enye yalezi ngcwethi efundisa ikoalishini leBindira University kumnumzana Libert Shoriwa yena othi ele Zimbabwe kalingeke lithole okuningi kwele Russia kwezokulima.
IRussia ifuna ukuthola igolide lokunye okwenziwa kuleli, ayilandaba lezokulima kwethu, kungakho kungela okuningi ekwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcithi kwezokulima esebenza izimele umnumzana Makati Chuma.
Ilizwe leRussia elikufunayo kuleli kuba lithole amamayini nje kuphela, kanye lokuvikela nje leZimbabwe wezemivikela lokunye okunjalo njalo, hatshi okunye okuningi lokhu kucatshwa ngabantu. Kunzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole okuningi kuRussia, amboni lithole okuningi kweleRussia.
Kodwa enye ingcithi esebenza leZimbabwe Agrarian Society umnumzana Lazarus Ngwenya uthi eleZimbabwe lilakho ukufunda ukulima kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku okwenziwa eRussia.
IZimbabwe ingathola ulwazi lwemitshina yakulezinsuku evela eRussia ngoba ungakhangela bona vele sebephambili kwethu kundaba ezokulima.
Umlimisi esigabeni seJombe umnumzana Mlungisi Mabhena uthi eleZimbabwe liyamukela indlela zokufundela ukulima kungelani lokuba zivela kuliphi ilizwe.
IZimbabwe yamukela indlela ezintsha zokulima kungelani lokuthi kuvela kuliphi ilizwe. Kufuna ukufunda labantwana nxa besiyafunda i-agriculture kwele Russia kuyavusela umnotho wethu.
Imizamo yokuthola imbono kusigodi seRussia yehlule iStudio 7 itshela ukuba ilobe imbuzo ezaphendulwa ngemva kwamalanga ambalwa. Kodwa ekhuluma emhlanganweni lethathe izindaba, umeli wesigodlo seRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnolvik wabika ukuba ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzana leli Zimbabwe ukutshala imali kunhlangothi zonke zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo esike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Algeria sezimezele ukuthi umongameli Abdul Majid Tebboune nguye onqobileyo ukukhetho lwangomgqibelo olokudinga umongameli walelo lizwe. izolo ubevele ekhokhela okubangela ukuthi kungabi lokhetho lwesibili. Abavotileyo bebeyisilinganiso esingamachumi amane lasiyangalombili ekhulwini i-48%, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu abedlula amachumi amahlanu lambili babhubhile kulandela ukudubuka kwetanka ngemva kokungqikilana kwayo lemota yesigengele ebithwele abantu lenkomo esigabeni esingenyakatho yenishe, kutsho abakade behlenga laba bantu. Udaba lolu lubikwa ngabezindaba abe-AFP. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane ohlasela umgogodla i-meningitis elakho ukubulala ngesiphangiphangi uma ungelatshwanga masinyane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo, lowo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlaselwe ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamthembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla. Spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagcikwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe olwefungi.
USiyamthembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalo umkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho ke udokotela azafuna ukuthatha amanzi ayimhlane oyi-cerebrospinal fluid ukuthi bayihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu ngomkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le damage ku-brain, ngacine sesiba nama-seizures umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, azuluze i-balance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa umkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is. Hayi kuseba serious. Kuthe ngemva kwamalanga ayi-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sekusehanyiswa esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris uzanqikilana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump esigabeni sePhiladelphia okwakuqala kusasa kungxoxompikiswano yabazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ingxoxompikiswano le ekhokhelwa ngumsakazi we-ABC News iza ngemva kwenyanga ezimbili kuqhutshwe enye njalo ekhokhelwa yi-CNN eyabangela ukuphuma kulumncintiswano kukamongameli Biden ngemva kokuthi iningi eligoqela abebandla lakhe lithe kaqhubanga kuhle kulingxoxompikiswano. Ngemva kwalingqokompikisano okulokuningi okwenzakalayo okugoqela ukudutshulwa kukamnumzana Trump, ukuqhutshwa kwemihlangano emikhulu yamabandla la nokungena kule mncintiswano kankosikazi Kamala Harris. Ucwaningo luveza ukuthi unkosikazi Harris usengutiki lobhanqa lomnumzana Trump nxa kukhangela usekelo ezigabeni eziqakathekileyo ukukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe lemelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Sasa kungqongqompikisana ekankosazana Harris lobaba uTrump kuyabe kumelelwe ngumuntu wonke, ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo abarepresentayo amelela ukubona ukuthi unkosazana Harris, is she ready to lead a country like America, and is she ready to take on ubaba uTrump, ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong character. Umama uClinton laphana had a problem with him. So kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, unkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump, ngoba siyakwazi ukuthi yena kakwanisi ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxompikisano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela ukukhetho lukalwezi.
Ama-independent yiwo asemelele ukukhetha umuntu abamfunayo kundaba zekhetho lezi. Siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama-Democrats 45%, ubaba uTrump ule 44%. So 34% ekuma-independents esihlala sikhuluma ngayo, bona laba bantu bazakhetha bani according to the debate kusasa.
Okuningi sekutshintshile kusukisela ngesikhathi okusenziwa ingxoxompikiswano yakuqala, kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona?
IMelika ibifuna abantu abangantha abasha for i-office ka-president. So kathesi umama uHarris ngantwa watshintsha okuningi, but ubaba uTrump wayesengathiwa sekhokhela, ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona yi-sympathy vote. So abantu basebemzwela.
Umnumzana Tim Moringai ulandela zombusazwe lemelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika. Ubesecingweni le-Studio 7 ese-Ohio. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi, laba vele loba bengayenzani, ihistory yabo vele akumelanga ibe khona. Yikubona ihistory yeZanu-PF vele ingabhalwa phansi. Yikubona ihistory yeZanu-PF isiphelela ngumuntu wakhona ekufile weZanu-PF. Ngoba bayakwazi vele ukuthi kawavusi kahle ilizwi lapho. Hayi, yona indongo yadobha impembe. Ngoba umnanga kokuthi ngopresident uhle uvele ubone nje yonke into vele ihlaka. Abantu bayabulawa, abantu bayabotshwa, abantu bayathunjwa, ubusela. Hayi, indongo yadobha impembe. Akakwazi vele ukuthi eyenzeni, akakwazi ukuthi uma kuthiwa ngupresident kumele uyenzeni. Yena uzitshethi uma ngupresident kumele ubulale abantu. Uzitshethi uma ngupresident kumele ubophe abantu. Uzitshethi uma ngupresident kumele uthumbe abantu. Njengalokhu esikubonayo, yiwumsebenzi wakhe.
Studio 7 liyangethusa ngokuvala indaba zekuseni lisiyanika umavaza ukuthi akhulume kabili into yinye, ikakhulu kuprogram leyithi live talk show. Bayakhuluma beqeda ukukhuluma bebephinde futhi the same thing. What's so interesting ukulalela umavaza kulothi sizwe indaba seZimbabwe esike sikhohlwe ngumavaza, ngoba umavaza umuntu ohleli kuhle lahleli khona uyakholisa eLondon. Kanti nama singezwe indaba zaseZimbabwe ngicabanga ukuthi lokuyinto ebalulekileyo kakhulu. Angazi umphathi wehlelo, ngicela ngani lingasikhangelela khona lawo.
Sanibonani linjani? Hasi yokana sikhala kuphela le government yabomnanga kwale. Government yabomnanga kwabantu bagcwele amazwe wonke, abantu sifela kwamanye amazwe. Ene into emangazayo, uthi ubona ukuthi government yeZimbabwe nje vele abalanembezi. Uma umuntu efile, uyathi efika eZimbabwe isidumbu siyabhadaliswa. Khona bo umuntu wengomuntu ozalwa khona pa eZimbabwe. But uyabhadalisa isidumbu. I-government impela ibhadalisa isidumbu somuntu. Hayi, uzathi i-government enjani le? Hayi. Plus ukuphuma kwethu khona pa nezweni, sikhitshwa inhlupheke nale ezano yabomnankagwa le. Hayi, indaba yakithi ibuhlungu kakhulu.
Sibonge amazwi abalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esicubungela isiluleko esivela kwezinye ingcwethi kwezomnotho. Okwanamhlanje silugqiba-ke lapha uhlelo lwesilanamhlanje olivalelisayo ngutabakancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.